sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 namhlanje ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi kababuyeli emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga isikhalazo zabo.
Kadethu odokotela abaningi abancane labakhulu sebejoyinile ukukhalala umsebenzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili esithi kasoze abumbe uhulumende womanyano lwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngeyindlela ngama-theatrics kumbe ngamadrama esesiwabona esenzakala lapha, ngoba ngeye isayidi kutshengisa ukubona ubuphakathi kwe-justice system yethu lapha eZimbabwe.
Umthethwandaba kamantshi ubuyisele umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti iphasipoti yakhe kanye lengwalo yendlu yakhe ayezithathelwe yinkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebelamalanga alitshumi lambili bekhalala umsebenzi bathi kababuyeli ezibhedlela nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. UMavis Kamausethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamele odokotela abakhalala umsebenzi bethule lokhu eHarare namhla ngesikhathi bexoxa lentatheli zindaba. Bathe ngamanga ukuthi uhulumende usevumelane labo kokunye abakhala ngakho. Udokotela Elias Muzoremba, umkhokheli wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi ababuyeli emsebenzini ngoba bekhala ngezinto eziningi ezibahluphayo ezinjengokuswelakala kwemitshina yokusebenzisa ezibhedlela lemithi yokwelapha izigulane.
Me as a medical doctor, I have the knowledge, but to use my knowledge to help the patient, we need that link.
Mina njengodokotela akungiphathi kuhle, ngilalo ulwazi kodwa angilakho okokusebenzisa ukuthi ngisize uZulu ngalolo lwazi. Ulwazi lwami lodwa ngaphandle kokudingakalayo okunjengemithi lemitshina yokusebenzisa kuba yinkinga, ngoba angenelisi ukusiza abaza ezibhedlela ukuzodinga usizo. Ngiyababukela nje, akungiphathi kuhle lokhu. Ngingayakwanelisa ukulala kanjani lapho ngiye lapho ngihlala khona? Mina ngisazi ukuthi ngehluleke ukusiza ogulayo, hathi ngokungathandi kwami kodwa ngoba ingekho imithi lempahla yokusebenzisa.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso le.
Sokuyinhlala yenze nje ukuthi odokotela bayakhala lomsebenzi bezindlini zabo, ngoba umsebenzi lo esiwenza unzima. Ukhangela umuntu egula esehluleka ukuthenga amaphilisi into yobuhlungu kakhulu kodokotela, and sihlala sitshiya imisebenzi ngoba sabe sizama ukuthi laba abalamandla bekwanise ukuthi besebenze ngokuphangisa bethengele abantu izinto okumele bezithole ezibhedlela ukuthi bencedakale. So yikho kutholakala ukuthi odokotela bahlala betshiya umsebenzi ngoba yindlela esifuna ukuthi laba abalamandla bengenelisa ukuthi bekhangele izinto ezenzakala esibhedlela ngokuphangisa, njalo benike uncedo okumane lutholakale.
Udokotela Bebe uthi akula osokuphume emihlanganweni abayenze leziphathamandla zikahulumende.
Sihlangane labo kabili, izinto ebesizikhuluma ngazo akula nto abayikhulumileyo ehambelana ngokunceda kwama-patient. Izinto esizitshela zona ukuthi kulento ezenzakalayo ngemuva, but asikaziboni lezo zinto. I-situation yangkhona ilokhu ifanana ezibhedlela. Ekuqaliseni kwakuyingxenye yakodokotela nje ababekhalela umsebenzi besithi ingxenye nale ingxenye ingahambisa imeseji kulalaba abalamandla ukuthi beqalise ukunceda ngokuphangisa. Akulanto esenzakeleyo ukuncedakala ukuthi abantu bencedakale ezibhedlela. Khathesi odokotela abaningi abancane labakhulu sebejoyinile ukukhalala umsebenzi.
Baphinde bathi uhulumende sekubeke sobala ukuthi angeke abahlawula ngamadola eMelika. Lesi ngesinye isikhalazo sabo esibenze bakhalala umsebenzi. Besithi imali abayihola ingama-bond notes kumbe nxa kusetshenziswa ama-RTGS isingcosana. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodokotela Obadiah Moyo, umphathi ntambo kahulumende wezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla eceleni komhlangano wedalela Central Committee yeZANU-PF ukuthi akusoze kube lohulumende womanyano lebandla le-MTC ngoba kudingeki lokhu njengoba ibandla lakhe lanqoba kakhulu kukhetho oledluleyo. Lokhu kwenzakala umsekeli kamongameli Mnangagwa Mnumzana Kembo Mahati laye esanda ukutsho amazwi afanayo. Umkhokheli webandla le-MTC uMnumzana Nelson Chamisa wathi udaba lokuthi owanqoba okuqotho kukhetho lwedluleyo phakathi kwakhe nomnumzana Mnangagwa alucacanga okuyikho okubangela ukuthi umnotho welizwe ubhidlike usiya phambili. Uthi ngalokho kufanele umongameli Mnangagwa akhulumisane lebandla lakhe kubunje uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority kusalungiselelwa ukhetho. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MTC laye uthi ngamfuni uhulumende womanyano.
Angazi ukuthi wakuthatha ngaphi mina ngoba uPresident Chamisa use waphuma egcekele wathi yena akakhangelelanga ukuthi kube lohulumende womanyano. Akubhekisisileyo ukuthi njengoba kunoduko elizweni bekumele ukuthi kukhangele ukuthi kukhulumiswane ngodaba National Transitional Authority ukwenzela ukuthi sigijimise ukubuyisela ilizwe leZimbabwe ukuhlanga sokuthi lithuthuke njalo lilungise indaba zokuhlupha kwe-legitimacy. Kafanani ngitsho ngoba uhulumende owe-Transitional Authority uyabe enguhulumende ongelani lamabandla ezombusazwe oyabe efakwe kusenzela ukuthi alungiselele ukhetho oluthembakalayo njalo ukhetho olungenza ukuthi umuntu wonke akholwe uhulumende wakhe.
Ibandla le-MDC like lathi kufanele likhulumisane leZANU-PF ngendlela yokuxazulula udubo olukhona elizweni.
Abantu abaningi abamazwe amaningi sebezivala besithi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabantu beZimbabwe. UPresident Nelson Chamisa uthi yena kufanele iy'nhlanganiso zonke eziphatheka zombusazwe leziphatheka kuzihlupho zabantu ezizidambe zeZimbabwe ezinsuku zonke zihlale phansi zikhulumisana ukuthi lizwe lingabuyiselwa kanjani kubukhokheli obuthembakalayo obukhokheli obukhethwa ngabantu.
Kuyini okungabe kubangela ibandla leZANU-PF ukuthi libone ngani ibandla le-MDC liyancenga lapha?
Angazi ukuthi babe bekuthatha ngaphi lokho, njalo siyazi ukuthi iZANU phela kayijwayelanga ukuthi ikhuluma izinto ngendlela eseqinisweni kuthiwa ukuthi yi-propaganda. Igovernment yasalinyathe kana leyenziwa ngupresident wethu uTsvangirai ayizange ayilethe impumela enhle kwele MDC okuyilona okuyisona isizathu sokuba singayidingi igovernment enjalo. iZANU iyebenefitha isikhathi sonke kuyenziwa igovernment esasoyenza.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC sixoxelaye eseBhilithane. Umthethwandaba kamantshi namhla ubuyisele umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti ipasipoti yakhe kanye lengwalo zendlu yakhe ayezithathelwe inkantolo aze abotshelwe icala alokhu ebhekane lalo elokwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. Umthethwandaba lo uthe lanxa icala leli lingakathethwa akula sizathu sokuthi abatshutshisi beqhubeke begcine incwadi zikamnumzana Biti. Umantshi othetha icala lakhe wazise izolo ukuthi uzadinga ukwelulekwa yi-High Court ngemva kokuba kuvele ukuthi kuleziphathamandla ze-ofisi yabatshutshisi ebezizama ukuluphatha ngendlela esolisayo lolu daba. Kolunye njalo udaba olufanayo, umthethwandaba ukhulule ilunga leZANU-PF umnumzana Psychology Maziwisa lomunye wakhe umnumzana Oscar Phambuka Namuhla kulandela ukujikelwa kwabo entolongweni ngeviki edluleyo. Ngemva kokutholakala belecala lokuntshontshela inkampani yezesa imali engange $12,500. Ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kumadola ayisishiyagalombili. Amakhulu i-$800 ngamunye ngamunye bathe bazaphikisa ukugwetshwa kwabo e-High Court. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lukamnumzana Fithi.
Ngeyindlela ngama-theatrics kumbe ngama-drama esesiwabona esenzakala lapha ngoba ngeye iside kutshengisa ukubola okuphakathi kwe-justice system yethu lapha eZimbabwe. Ngelinye iside kutshengise njalo ukuthi phakathi kokubola khonokho bakhona abanye abantwana bakaZulu abasebenzela uhulumende kodwa abadluliseleyo ukulandela umthetho. Lapha ngisitsho lo ujaji owaphayo isinqumo sokuthi indaba le ayivumele ukuthi abathatha indaba beziphumise live kube lamakhamera kucoach. Lokhu yinto ejabulisayo sibili ukuthi even phakathi kokubula kukahulumende bakhona nje abalokhu abasazimisele ukuthi balandele umthetho. Ngelinye isayidi futhi sibona njalo ukuthi uMalaba yena ngokwakhe ne-Justice Service Commission yona ngokwayo yonke ibolile ngoba isebenzela iphathi yezanu-PF ingaselani ukuthi yenze umsebenzi wayo eyawumiselwayo ukuthi isebenzele ilizwe. Uthenta ibithi isala lakhe nje liphumise okusegcekeni okwenzakalayo thina singaboni ngoba ade sekuphuma i-evidence eyama-phone message lama-text message kutshengisa izinto ezazenzakala ngemuva abantu bengakwazi. Lokhu yinto nje eyangisayo njalo edanisayo.
Abanye bengathi ukubuyiselwa i-passport kwakhe ngumthethwandaba uBiti kuveza mpela ukubana umthetho uyalandelwa eZimbabwe.
Hayi, uyabona uhulumende wethu uhlakaniphile. Uhulumende wethu uyakupha kancane ekuthathele into enkulu, ekuphe kancane ukuthi wena uzikhohlise usithi umthetho uyalandela ngapha ngelinye icele esuke ekuthathele kakhulu. Ye, i-passport irelisiwe but izaphelela khonapho le yini indaba yini ngoba akulacala elikhona. So thina kathesi singajabula sithabe sithi i-passport irelisiwe, i-passport irelisiwe but balento enkulu abazageyina ngayo mhlawumbe bazambona uPiphe lecala ngoba bafuna ukuthi bamvalele kumbe bafuna ukuthi bamhlawulise imali enkulu ukwenzela ukuthi uhulumende athole imali akwaziyo. But akumelanga sicelebrate ngoba indaba le isichayisa ngovalo ukuthi kuyini abazakuthatha bona ngoba ngampela ngampela ungakhangela wonke indaba zethu ezenzakala bayakupha kancane bekuthathele kakhulu, bekuphe kancane bekuthathele kakhulu.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engewenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Omele ilizwe leMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols namhla usungule ugwalo olujonge ukulondoloza amasiko esintu olulesihloko esithi Preservation of Ndebele Art and Architecture. Uanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-ambassador Nichols wethule lokhu endaweni yokulondoloza amasiko eye-amagugu International Heritage Center eMatopo esabelweni seMathebeleland South. Uthe ugwalo lolu lulakho ukulondoloza imbali, amasiko nemisebenzi ebukekayo ebilakho ukutshabalala.
None of this would be possible without your tremendous talent, which stretches back through history.
Kuhle ukuthi lina bomama lenze umsebenzi omkhulu kangaka wokulondoloza imisebenzi yenu yesintu. Ngilichayela ihlombe ngoba lenze okuhle kulolu hlelo. Silitholise imali engatsholutho kodwa ugwalo lolu lumomethe okudlula leyo mali. Ngilichayela ihlombe.
Umqondiswe amagugu International Heritage Center umnumzana Phathisa Nyathi uthe uyathaba nxa ebona kulondolozo amasiko, imikhubo lobuciko bamaNdebele.
Yes, siyathaba ukuthi amasiko lemikhuba yethu ubuciko bamaNdebele buvezwe obala baphuma kodwa kokukhulu ukuthi sekulendlela ukuthi kulondoloziwe ukwenzela ukuthi lalabo abazazalwa abazakuza singasekho baza kuthola kukhona kungufakazi ukuthi izinto zazisenziwa njani yikho esikuthandayo kakhulu sibi
bekulabantu abaningi akade besemkhosini lo abagoqela unkosikazi Tsoneni Nyathi othakazelele ukulondolozwa kwamasiko esintu kugwalo lolu okugoqela ukucomba izindlu.
Umsebenzi lo umsebenzi esiwuthakazelelayo sasiwenza noma My Beautiful ingakafiki sasizenzela ngaso sonke isikhathi uma siphuma emasimini siyabuthelela izinhlabathi zethu sigudule sicombe izindlu zethu siyabe sicombela ukuthi izulu liyabuya ligeze. So into esiyenza yonke iminyaka every year siyakwenza lokho kunjengemidlalo kuyasiqeda isizungu ngoba siyabe sesiphumule emasimini singaselanto enye esiyenzayo. So siyakuthanda kakhulu siyakuthabela njalo khathe sinxase sisizwa kuthiwa kule bhuku elikhuluma ngosiko lwethu imayibhi ucomba ngobuciko ukucomba lokutshengisethi into esizaqhubeka isala ebezizukulwaneni zethu aso ziphelele yithi ngoba lathi kunje sakuthatha kubogogo ogogo betshiyelo mama omama befundisa lathi athesi lathi sesikwenza siyabonga kakhulu uhlelo lolu.
Unkosikazi Sicelo Sibanda osuka kuward 23 eMatopo uthi uhlelo lokucomba lumenze wahlanzeka.
Uhlelo lelungenze ngaba umuntu ohlanzekile ngaso sonke isikhathi njalo ngaba umuntu oqakathekile ngoba ngibona ukuthi laphetheya kwamazwe sembonakala izandla zami ngokuhlanganisa inhlabathi ngisenza imbala etshiyetshiyeneyo.
Lokhu kuthakazelelwe nangukhansila unkosikazi Sikhulile Hlongwane oqondisa ngohlelo lwe-My Beautiful Home uward 17.
Uhlelo lolu siyaluthanda kakhulu ngoba lukhuthaza kakhulu omama ukuthi kube lezinhlanzeko emakhaya kube njalo lokulondolozwa kwesiko lethu lokugudula. Siyenza ama-competitions ngomnyaka ngomnyaka awokugudula khonokho. So we need some prizes to the most abagudule kuhle ngomnyaka ngomnyaka.
Ugwalo olwethulwe namuhla lwasekela lilizwe leMelika elanika abalobi inkulungwane ezingamashumi amane lambili amadola ngaphansi kwesikhwama sesigodlo seMelika esibizwa ngokuthi yi-USA Ambassadors Fund for Cultural Preservation. Ngimela iStudio 7 ngiseMatopo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho isixoxa ngohulumende wakwele South Africa usevumela abantu ukuthi bachaphele abantwana umngcele kungela maphepha aveza ukuthi ngababo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende eBrithani azama ukususa unkosikazi Theresa May esikhundleni esithi wehlulekile ukuphatha kuhle udaba lokuthi ilizwe leli liphume kunhlanganiso ye-European Union. Umnumzana Michael Cohen owayeligqwetha likamongameli Donald Trump usemthethwandaba lapho athoniswa khona amacala ambalwa agoqela elokuthi wancedisa umnumzana Trump ukuthi ahlawule imali abesifazana ababili ababesithi wayethandana labo. Umthethwandaba uthi lokho kwenzakala ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. ele-China lithi isizalwane se-Canada esibotshwe kulelo lizwe sephula imithetho ehambelana lezomvikela. I-Canada yabopha isizalwane sakwele-China esifunakala kwele-Melika lapho kuthiwa sephula umthetho wezokulungisa imitshina yebulenjini lokunye okufanayo. Uhulumende wakwale South Africa usanda ukwethula umbiko othi abazali sebelelungelo lokuchapha labantwana umngcele welelo lizwe lanxa kungela maphepha eneleyo. Abantwana balakho ukuthwala ugwalo lwepassport kuphela kodwa kungekho okusekela ukuthi bahamba labazali babo. Kulabanye abantu abanqoma lokhu labanye abachothoza okwethulwe lilizwe leSouth Africa. Ukhiphe Studio 7 uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ngqabo Thomabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umzali uyahamba nomntwana kabusadingakali kakhulu lezi zincwadi kade zidingakala nama-affidavit abuya komunye umzali asithi mina ma ngihamba lomntanami umama ndiko kumbe umama behamba lomntwana mina ngingekho kwakufuneka kakhulu ama-affidavit ama-birth certificate oso ukufunakala kakhulu kade zi-passport ukuthi umntwana abe le-passport uyahamba udlule naye umntwana yikho kuzame ukuthi kwehliswe kancane.
Ye, kodwa nxa umntwana engela incwadi ezinye ezithize uhamba njani kunapho ukuthi uyaphonga udlula laye kumbe kumele vele ube le-passport?
Incwadi vele okumele abe layo umntwana i-passport. Okwasuka kwafakwa ekuqaliseni ukuthi kumele kube le-affidavit echoyo ukuthi umzali omunye ule mvumo yokuthi omunye wakhe ukuthi ahambe lomntwana. Okwesibili kube sokusiba ne-proof ukuthi umntwana vele ngowakho wena ohamba naye. Lokho kwenzakala ngendaba ye-birth certificate. Kodwa-ke umthetho lo wakhathesi uthi wona hayi xa mina ngiphethe i-passport lo mntwana engihamba laye ephethe i-passport okwakhathesi singahamba sidlule ngoba isikhathi esiningi abantu kade besala ukuthi bayehluleka ukuhamba nabantwana ngoba bengatholi kuhle izincwadi lezo ezifunakalayo ikakhulu ama-affidavit.
Singathi-ke khonokho akwethusi yini abanye abantu sibona abanye nje bekhonana besithi kungani abantwana bayagcina bethunjwa into ezinjalo.
Kulokukhala okunjalo kanti futhi kulokunye ngoba siyakhumbula ukuthi abantwana bebanikwa omanayiti bengelazo lezo zincwadi abantwana besebefakwa ezimoteni. Siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelilela kulowo mnyaka kulabantwana kade bebanjwa besezimoteni zabomanayiti abengelazincwadi ngoba umntwana engelancwadi ugcina kufika esikhathini sokuthi umntwana kwesokanthiwa uyasimahlwa ivinele passport ngoba lezo zincwadi ziyabe zingekho. Ukuzama ukugwema ukuthi umntwana asimazwe ngcono umntwana angene nge-passport yakhe.
Singathi kodwa abantu bathini ngakhonokhu baba Mabena?
Abazali esikhuluma nabo abangapha abehluleka ukuthi benze ama-affidavit kumbe ukuthi babe nalezo zincwadi ezifunakalayo bakujabulela. Kodwa-ke kwesothiwa nabanye abathi bona njengoba abantu bethwala ama-passport amaningi ngoba ngithemba ukuthi akunanzelela ukuthi isikhathi esiningabantu bamabhasi mzomalayitha babe lama-passport amaningi sekusitho ukuthi umuntu angadobha umntwana asike ebhode esikethe ngumntana aproduce i-passport abesedlula naye kuyenza futhi ukuthi kube sokuba nohlupho lwe-child trafficking.
Kodwa-ke khonokho kulungiswa njani njengoba sokuvulileke amagedi wona lawa esikhuluma ngakho?
Yinto esafuna ukuthi icabangisiswe kuhle ngoba kuba lula nxa umzali ehamba lomntanakhe ngoba umzali nxa ethole umntanakhe kuyabonakala ukuthi lo vele ngumntanakhe. Kodwa kusuka kube nzima nxa umntwana ephathiswe omunye umuntu ongasomzali ngoba sake sibone ngoba omalayitha abanye bayabuya lomntwana ona-2 years umntwana engahambi lomzali kodwa ethiwe omalayitha. Thina sekuthiwa ukuthi ekuvikeleleni ukuthi abantwana bahlukunyezwe umntwana akahambe lomunye womzali wakhe umntwana engaphiwa umalayitha umntwana ole-2 years. So ngathi labo abale-10 years nje so kungaba nenye indlela okungakhanyelwa ngakhona. Kodwa sicabanga ukuthi bakwenzele lokho ikakhulu ngoba ama-school holidays wonke kuba lokuthi abantu babuya nabantwana ngezinye indlela ezingekho emthethweni.
Singathi-ke kuvamile khona ukuthi kwenzakale ukuthi abantwana baphathiswa kubo malayitha lezi nto ezinjalo.
Vele abantu bakithi sihlala sibafuna ukuthi bengaphathisi abantwana kubo malayitha ngoba sikhuluma khathesi izikolo zivaliwe abazali bangapha eGoli abantwana bahlala nabo gogo ekhaya. Umzali usemsebenzini abe funa ukuthi abantwana babuye thinesi lapha eGoli ukuthi babuye bezodlela ikhisimusi ngapha eGoli abe sesuka umalayitha wakhe hambe ndathela umntanami kugogo wakhe ekhaya ugogo abesenika umntwana umalayitha. Uthola ukuthi umalayitha lo selabantwana abafika 15 abafake emoteni abantwana abaphathisiweyo abantwana labo ke babengenazincwadi, abanye bakhona bazabe belazo izincwadi. Kodwa uhulumende uthe faka lo mthetho obekhangelele ukuthi umama womntwana, ikakhulu asithi mina unkosikazi nxa ebuya lo mntwana, engajoni ezihlupha ngalezi zincwadi eziningi, kodwa abe le-passport kuphela.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kusenjalo, inhlanganiso International Monetary Fund ithi abesifazana kumele bathole imali abayiboleka amazwe atshiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso leyo unkosikazi Christine Lagarde wethule lokhu namhla eNew York emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso yeCouncil on Foreign Relations.
Whenever we have a lending arrangement with a country that is going through a lot of trouble caused by balance of payment crisis, either for internal or external reasons, we say when it's macro-critically relevant, let's examine what you could do specifically to help women access to the workforce.
Emazweni yachiyeneyo ikakhulu alomnotho okukudeke okwamagama, siyanceda kakhulu ngenhlelo zokuthuthukisa abantu. Sikhangela ukuthuthukisa abesifazana ngokunika lokhu okubizwa ngokuthi i-technical assistance. Lokhu sebenza emazweni esiwaboleka imali anganika wasebenzisi kahle imali abayithola yithi.
We now provide a lot of what we call gender budgeting technical assistance.
Ukusenjalo unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abesifazana bathole imali yokuzithuthukisa.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bangayithola le imali emazweni atshiyeneyo. Baqale inhlelo zabo zokuziqinisa kuma communities abahlala kuwo, njalo bazikhangelele izinto ezingabanceda ikusasa yabo.
Kodwa nxa sikhangela sibili, ubona zani kungabe kuzinhlelo ezinjani lapho esingabe sikhuluma ngazo?
Izinhlelo ezingaba zingezokuthi omama bangaqalisa ukuba lama, ngithi inhlelo ezinjengama projects, ukuthi baqalise ukuthi bakhangele ukuthi ku community yabo bangayithola leyo mali. Kuyini abangakwenza okulula? Ngithi for instance, ngakuni example ngabomama abelupane lapho ugcwele khona ilala. Siyabona ukuthi bayathunga ingcebethu zabo bazithengise emazweni, basebenzisa imali zabo. Ababe besezindaweni lapha okugcwele khona ezinye izinto, asithe ngxenye amanzi maningi, ukuthi bangaba lezingadi zabo bathelele bathengisa izilimo zabo kwezinye indawo.
Kodwa nxa sikhangela sibili, khonokho kuyabanceda kakhulu yini, kumbe kuyabe kuphongwenza nje?
Omama seyakhulu, nxa ngikhulumela omama beZimbabwe, omama beZimbabwe bazele ngomama abakhula besaziyo ukuthandela lokusebenzisela izandla zabo. Esikusebenzisayo omama beZimbabwe kuncane kuvela kuzona zimali zangikhona ngenxathi abanikazi bazo bathi besipha baphinde bazilandele bayezidla khona. Kodwa kuyanceda, kodwa kabuncedi ngendlela efaneleyo, eyaneleyo kakhulu, ngenxa yokuthi imali zangkhona ziphiwa zinentambo zokudonswa. Nxa ngiphila imali yami ungenzi, ungatsheki. So nxa ngiphila imali yami angifuna ukuthi wenze lokhu, ngifuna uhlale la. Asiphiwa sinemvume ekhululekileyo ukuthi yenza ulutho njengendlela obona ngayo wena umnikazi wesigaba.
Yes, siyabona ke unkosikazi Christine Lagarde we-IMF ubekhuluma sibili lapha esithi omama kumele bethole sibili imali zonke lezi eziya khona ngale ke kuzwekazi le-Africa kumbe lezinye indawo. Kodwa ke nxa sisikhangela ke njengokutsho kwakho, bona abantu abanjenge-IMF pho imali lezi bazilandela yini?
Ziyaphiwa abantu. Engikutshoyo ukuthi uzilandela, ngizakunika i-example yokuthi uzilandela kuyini. Ukuthi nxa kungathiwa he kule sifuna ukulipha i-100,000, phakathi kwe-100,000 liyana kuzagada umuntu evela kwezinye indawo babathathu bafike bahlale ehoteleni, babala kuyena lana imali abaliphe yona. So babhodabhode badinga i-transport, bathi siyahlola sikhangela ama-projects. At the end of the day
lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ebesixoxa laye khonapha emsakazweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.